siyabonga jonga lo Chris lichona njani izulu kandaba ikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 3 ngontulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court unikeza umhleli wephephandaba le The Sunday Mail uEdmund Kutsayi ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eBay.
Siyakhalakhala sibili ngoba kunento eyenzakalayo ukuthi ama-construction koBulawayo azange enike ithuba loneli lokuthi bekwanise ukuthi befake amaphepha zabo ukuthi bethole ithenda ukuthi beyakha ama-stadium.
Abasakhulayo bebandla leZANU-P F koBulawayo basola ukuphiwa umsebenzi kwamankampani avela eHarare ukuthi avuselele inkundla zenguqu kuleli dolobho.
Umuyi owadlalela iqembu leHighlanders wasebenza njalo labaculi abaningi abalodumo elizweni uTimon Mabaleka ubekwa emathuneni eLady Stanley koBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court usinikeze umhleli wephephandaba le The Sunday Mail obotshwe kumaviki ambalwa edluleyo ecatshangelwa ukuba ngubaba Jukwa umnumzana Edmund Kutsayi ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ebail edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola. Intathe izindaba yethu Mavis Kamose thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe lamhle kuseni, umahluli edalele High Court umnumzana Joseph Msakwa uveze ukuba uKutsayi kumele ahlawule inkulungwane ezedlula ezinhlanu zamadola akwele Melika, $5,200. Phezu kwalokho uMsakwa ubekele uKutsayi imigoqo ethile egoqela ukuthi kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki, aphe amapholisa i-akhawunti yakhe ye-Gmail njalo angazaphazamisa abafakazi. UMsakwa uthi kumele uKutsayi ayenikeza amaphepha endlu yakhe ama-title deeds kwabezomthetho angaze ahamba umango owedlula amakhilomitha angamachumi amane ukuphuma edolobheni leHarare 40 km radius. Phezu kwakho atholise njalo abezomthetho ugwalo lwakhe olumvumela ukuhamba ipassport. Lokhu kuza ngemva kokuba eke walelwa kusicelo sakhe uKutsayi sokuhlawula imali yesibambiso ibail ukuze icala lakhe lithoniswe esuka emzini wakhe engavalelwanga ngemva kokuba umahluli weHigh Court ngaleso sikhathi unkosikazi Esther Moremba eke waludlulisela phambili lolu daba ngoba uhulumende ehluleke ukuletha amaphepha akhe edale ngesikhathi. Akazange asiphikise lesi sinqumo uhulumende njengoba sinikezwe ngokuvumelana kwamagqwetha amacele omabili umtshutshisi umnumzana Tawanda Zwekare kanye legqwetha elimele uKutsayi umnumzana Everson Chatambuza. Umnumzana Kutsayi ubekwa umlando wokutshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende ngokuloba imibiko enkundleni yokuzilibazisa yebulenjini eyeFacebook ecatshe ngegama lokuthi ngubaba Jukwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Iningi lezakhamizi zemizini yempopoma iminyela lephelandaba koBulawayo lithi kumele imithethwandaba eyayisetshenziswa ukuthetha amacala ilizwe lingakatholi uzibuse ama-community courts abuyiselwe ngoba imithethwandaba kamantshi ingenelisi ukuthetha wonke amacala okuxabana phakathi kwabantu. Ama-community courts la achiywa ilizwe lisanda thola uzibuse. Omnumzana Bekthemba Nyathi omela impopoma phelandaba edalele parlamente utshele Studio 7 ukuthi phakathi kokukhulumisana labadala ababeqhuba lomsebenzi ngalolu daba njalo uzadinga imvumo kuhulumende ukuthi kusungulwe lolu hlelo.
Bechile njalo ukuthi bekuvele kule nduna edrobheni bathi ezazisebenza imisebenzi yokuthomisa amacala amancinyane la singaba lesinqumo esenzileyo siyangathi mina ngesilungu kuthiwa siyabe sirecognize njalo kuyizinqumo okwanti ukuthi ungafuna ukuzaphila uyazaphila ema-Supreme Court. Bakhale ngokuthi indaba zama-Residents Association ezingane zipoliticized. Kodwa ukuthi ama-Residents Association ayi-political structure kwenye ibandla, and then abesesiba ngama-Residents kwenye ilanga. Sokusiba nzima ukuthi behambe ngoba babe bazitanda abangabantu bephathi entsha. So bebedinga ukuthi bebe lento yabo evele ekhangelwa ngabaningi, ekhangelwe nge-community, ekhangelwa into ekhangele ngohlelo lwabantu.
Ozakhethwa ukuthi abe nguye othetha amacala ngobani, ngezizathu bani?
Abazali bayazazi into ezazizenzakala. Owami engikwenzayo yikuba ngilandele entweni lezo abazikhulumayo. So bathi bona bayayazi induna empopoma ubaba uMasuku uzahlangana naye. Kuthiwa abahamba bayatrayina balazi izithupha zakhona bayaziwa. Sese-consulting process sidinga ukuthi wonke umuntu entweni, wonke umuntu akhululeke akwanise ukuthi aparticipate.
Kungabe kule nsolo yini ngemthethwandaba leyi ekhona?
Imthethwandaba ekhona eminye siba segedi ngongamacala nje okuncinyane, okucina icala okuncinyane abantu sebexabela endlini sokubanje umuntu lo laphansi okuhambe kwathi ubanje umuntu enomfazi womuntu endlini sokuyindaba esisekhodi. Amanye amacala akhona le mthethwandaba iyawala. Ngapha-ke ezihambe ukuthi umuntu angatholakala engxenye umuntu ongubaba ongayithadanga elomunye u-girlfriend yena elomfazi ehlezi la endlini. Kangaza-ke umama kangaza kahambe ekhothi ayekuthi yena umama lo wenza ubufele lendoda yami, ngobana umthetho uyala ukuthi nxa umuntu ongathadanga indoda kayikwanisi ukufela. So yizo ezinye izinto ezithola sesiba ebasinga abantu befika esivukhothi sebesehluleka ukuthi benzeni ngento ezinjengalezo zokuthi hhayi lokugathi kokuqala. Kanti-ke nxa kuvele kule nto eziya ama-community court, into eziyazona ziyathonisiswa kube nezigwebo ezikhona kule. Ngingathi mina kule ndlela abantu abakwanisa ukuzibamba ngayo ngaleyo ndlela.
Umnumzana Vukthemba Nyathi umela iphelandaba Mpopoma edalele ephalamende, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umqondisi webhanga le-CABS umnumzana Kevin Terry lamhlanje utshele idale lephalamende ukuthi ibhanga lakhe selimisile umsebenzi wokukweledisa abasakhulayo phansi kwesikhwama sezigidi ezilithumi zamadola i-$10 million ese-Old Mutual Kurera ukondla youth, ngoba isilinganiso sabangamachumi athoba mnembili 80% abakweledayo lokhu bengakaqalisi ukubhadala. UPraxedis Jeremiah Studio 7 usethulela lolu daba.
UTerry utshele ikomiti yedale lephalamende ebona ngenhlelo zentuthuko ukuthi uhlelo loluka luhambi kuhle, ngakho-ke sokudingeka amanye amacebo okuthi singaphathwa njani lesi sikhwama okuzakwenza ababakweledayo benelise ukuqhuba inhlelo ezibalethela inzuzo ukuze babisele lapho abayabe bethethe khona. Uqhubeke ethi kube labasakhulayo abafika inkulungwane ezingama-22 abalobele ukucela ukukweleda imali yalesi sikhwama kususela ngomnyaka 2012. Phakathi kwe-22,000 leli phose abazinkulungwane ezine 3,600 yibo abaphiwayo izikweleti ezibiza izigidi ezinhlanu zamadola $5 million. Phakathi kwaleyo mali izigidi ezedlula kancane ezine zamadola $4.2 million lokho engingakabuyiselwa, khona sokwedlule iminyaka emibili abasha banikwa izikweleti osokudalela abanye ubunzima abadinga ukuthola imali. UTerry uthi ibhanga le-CABS lizabanjwa ngamandla ukuthengisa isilinganiso sokubili lengxenye ekhulwini 2.5% samashare alo kunkampani yama-insurance ye-Old Mutual, ngoba imali eyasetshenziswayo ukukweledisa abasakhulayo laba ingeyabantu abalondoloza imali zabo kilo. Umqondisi webhanga le-CBZ umnumzana Nevani Miyetso ngaphambilini ubiwa eke watshela ikomiti inye edale lephalamende ukuthi abangabiseliyo lezi zikweleti bayisilinganiso sokungama-45% iningi kungabasakhulayo labo abalethwa lugatsha lukahulumende lwabasakhulayo ethi ngoba labo abeza beqondane lebhanga leli baqala bahlulisiswa kabanzi ukuze babonakale ukuthi bangayinikwa le mali baza kwenelisa na ukuyibuyisela. Abesibizethi labo bakhona kulolu hlelo lwesikhwama sokukweledisa abatsha njalo kusukisela sasungulwayo sebekweledise ontanga imali engangezigidi ezintathu zamadola, $3 million. Abe komiti yedale lephalamende ibona ngenhlelo zentuthuko bathi abamabhanga bonke abakulolu hlelo lwesikhwama sabatsha bayavumelana bonke ukuthi kunzima ukuthola izimali zabo kwabasakhulayo ababakweledisayo. Uhulumende ulezivumelwane ezithile labamabhanga elizweni zesikhwama sokuphathisa abasakhulayo enhlelweni zabo zokusungula imisebenzi yokuziphilisa. Ngaleyo ndlela kuthuthukisa umnotho welizwe ngokubatholisa imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxitis Jeremiah.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi isikwelete seZimbabwe sesifika kumabhiliyoni phose alichumi i-$9.9 billion. Kubika uMavis Gama.
Limali uChinamasa uthi yizikwelete ezigoqela ezakwamanye amazwe laphakathi kwelizwe okuyisimo asichaze njengenye yembangela enza eleZimbabwe lehluleke ukuthola olunye usizo lwezikwelete njalo enhlanganisweni zomhlaba. Uqhubekethi sekudinga ukuba uhulumende lengatsha zakhe badinge indlela eziqotho ezingasetshenziswa ukubuyisela ilizwe kusimo sokuthi libe ngelithembekileyo kulabo abaphathisa ngezimali okuzanceda ukuhuga osomabhizimusi njalo abafisa ukuzasungula amankampani kuleli. I-Studio 7 ikhulumisane lezakhamizi zeHarare ukuzwa imicabango yazo phezu kodaba lwesikwelede selizwe kanye lokusungulwa kwale hofisi ezaqondisa umsebenzi wokusiqeda. Umnumzana Jackson Nyoni utshengise ukudana okukhulu phezu kwalesi simo sesikwelede esesikhule safika phose amabhiliyoni alichumi.
Bazaba lokhu behamba ngaphandle besiyakhweleda izimali, kodwa inkinga yemali kayisoze iphele ngoba kabalawo ama-policies awa-attractor ama-investors. Bala ama-policies awayenza ukuthi ama-investors abaleke lapha eZimbabwe. So sizaba lokhu sihlupheka lapha eZimbabwe ukufikisela laba abathungameli ilizwe leli bavuke babone ukuthi kufanele kuyekwenzwani ukuthi ilizwe leZimbabwe livuke.
Uthi uNyoni lalo mcabango wokusungulwa kwehofisi le uza kuba yize ngoba ethi ngabantu banye bona labo abehluleke ukulondoloza imali yesikhwama sikahulumende, abanye bentshontsha, abanye bechapaza ngemisebenzi yokungathembeki eye-corruption abazasilondoloza. Uthi into uZulu afuna ukuyibona ukulondolozwa kwemali yezikwelede isebenze okuyikho eyathathelwa khona, hatshi kube lokhu kukhulunywa nje wona umonakalo oqhubekela phambili.
Kanti singabathemba kanjani abantu abayenza i-corruption lapha eZimbabwe? Bazamaneja njani izikwelede? Bona futhi betshontsha futhi izimali zakhona eziphuma kumanye amazwe besithi hey izimali ezanceda kulapha kuhulumende. Kayisoze incede ludo le ihofisi ngoba silamasela kuhulumende yethu eZimbabwe. Laba abantu abathungameli uhulumende wethu kumele babe abantu abathembekileyo.
Uhulumende uthi akusayi kuba lula kulabo abafisa ukusekelwa nguhulumende ukuze bathole izikwelede zakwamanye amazwe lamabhanga. UChinamasa uthi sekuzamele kube yihofisi kamphathintambo wezemali ezabona ukuba sikhona na isidingo sokuba ithathwe leyo mali edingwa zingatsha zikahulumende loba amankampani, hatshi lokho bekusenzakala ukuba uhulumende amane azwe sekuyisikwelede engazukuthi sivelele ngaphi. Wengezelele ethi uhulumende uza kusekela ukuthathwa kwezikwelede ezizaphathisa ukuthuthukisa ilizwe okunjengokwakhiwa kwemigwaqo, indaba zokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo kanye lamandla kagetsi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF kobulawayo sebesole kakhulu ukuphiwa umsebenzi kwamankampani avela eHarare ukuthi avuselele inkundla zenguqu kuleli dolobho ezibalisa iluveve iWhite City leBarberfield Stadiums. Basola njalo udaba lokuthi amankampani la abuya lezisebenzi zawo kulokuthi aqatshe abantu bakobulawayo. Abasakhulayo laba bathumele iqula kumankampani la namhla laya khonona ngalolu daba. inkundla zontathu zivuselelwa nje kulungiselelwa imidlalo yabasakhulayo e-African Union Regional 5 Under 20 Games ezakwenziwa ngompalakazi. Sigxume omunye wabatsha bezanu-PF obekuqula elihambela yakhulumisana lamakampani la umnumzana Zwe Lithini Malinga.
Siyakhalakhala sibili ngoba kunento eyenzakalayo ukuthi ama-construction koBulawayo azange enike ithuba loneli lokuthi bekwanise ukuthi befake ama-papers abo ukuthi bethole i-tender ukuthi beyakha ama-stadiums analawe nama-youth gang boBulawayo. Isokukhanya sumthutha abantu beHarare ababuya kuyiba sebesakha ama-stadium and futhi bona abantu beHarare babuya nabantu babo aba-enjoy abantu balapha boBulawayo. Whilst yakule abantu boBulawayo ayisikuthi babuye eganyeni, ababuye eganyeni ukuzowakha, bakha e-town phakathi kuma-stadium but akula muntu abamthathileyo, bazwile nabantu babo. Lo muntu ovudaka behlulekile ukumkhatha. Sihambile sakhomplaina kibo bona ababanikazwe ama-contractors abakhaya ama-stadium. Sababuza ukuthi why lina kuyini likhatha eliHarare lingakhatha abantu bala. Abazange bekele nempendulo ecacayo but ekuchineni bagcina sithi owakha e-White Fish Stadium ngiyocina esevumelana nathi esithi hayi sezaqhatha abantu sinabo thinele kuzeni koBulawayo. Wagcina ekuqhathile amanye ama-youth angu-15.
Ngaphandle kokubonana la mankampani la akula yini okunye eliza kwenza mhlawumbe ukubonana lezi phathamandla zikahulumende?
Hayi lokhu sesiza kuhambisa ebadaleni kube yibo abadala bakoBulawayo, kube yibo abazadila lakho bazaphila phathamandla zakahulumende.
Umnumzana Zwe Lithini Malinga ngosakhulayo owebandla leZANU-PF koBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe njalo isekela ibandla leZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya.
Umsebenzi wamsebenzi onjengalowo ngikhangelela ukubana kuyabe kufakwa kutrend umsebenzi onalo ukuthi inkampani eyabe eyiyo egcwalisa lokho kuyazokhangelele nabo abaqhuba lowo msebenzi iyo ethola i-contract ingakhathalekile ukuthi iyabe sivela ngaphi. Angikhona ukuthi kungabe zikhangele ukuthi inkampani le ivela ngaphi, ivela koBulawayo kumbe ivela eHarare kumbe ivela eMasvingo njengoba siyilizwe eZimbabwe. Kodwa okuyabe kukhangelwa kutrenda yakhona enkulu ukugcwalisa ukubana inkampani ikhethwe. Lesozothi kudaba lokuthi kube zisebenzi eziyabe zisuka eHarare hatha bakoBulawayo. Lapho ngabe kunenkinga nxa kuyikuthi liqinise ungazi ukuthi okuyiqoa ikuzifikile, kodwa lapho ngabe kunenkinga ngenxa yokuthi ikhangelele ukubana eminye imisebenzi ikakhulu le eyabe engafuni ama-qualifications kanti bona ke yenziwe ngabantu abane behlala endaweni yonaleyo. Ngakho-ke iye kuyabe kukhona eminye imisebenzi mhlawumbe asifini njenge-contract yabe bezelele nezisebenzi zabo lezo zisebenzi ziyahamba yonke indawo, kodwa eminye imisebenzi engafuni ama-specialities iyabe ifuna ukuthi yophathe abantu abayo abaye besendaweni. Ngakho-ke kuliqiniso ukuthi ngoba kuyukuthi akuzange ngikhathe ngitho umuntu owakoBulawayo lapho kabe nebesindikebenesile.
Umnumzana Morris Ngwenya ucubungula ezombusazwe njalo usekela ibandla leZANU-PF.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udaba lwesikhwama sokuthuthukisa inhlelo zabatsha iningi elithi kabafinyeleli.
Et Esigabeni lethu olumqoka umongameli Robert Mugabe uthi abalimi ababelwa amaplazi phansi kohlelo lokuhlaliswa kutsha kwabantu sebezaphiwa ingwalo ezitshengisa ukuthi sebengabanini bamaplazi la. Umgabe utsho lokhu izolo emkhosini oqhutshelwe emakonde esigabeni seMashonaland West. Incwadi lezi zihlose ukuphathisa abanini plazi abanikazi bamaplazi ama-A1 ukuthi benelise ukuwasebenzisa njengesibambiso lapho bedinga imali emabhanga. Umongameli Mugabe uthe amaphepha la azasetshenziswa ndawonye labawaphiwa ngomnyaka ka-2006 athiwa ngama-99-year leases. Abanini plazi laba bebesehluleka ukuthola isikweleti emabhanga bewasebenzisa ngoba bengelancwadi asebeziphiwe. Umgabe wengezelele esithi akuselamlimi omhlophe ozavunyelwa ukuba le plazi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lwalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Mkandla endawonye lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo onguye osungula lolu daba.
Wamumbono Chris ukuthi into ebingani yahlupha nje iminyaka engu-13 edlulileyo ngemva kwe-land reform ukuthi ngeqiniso abantu bebelawo umhlaba, kodwa phela abantu laba babolekisa imali nalaba abafuna ukuthi mhlawumbe bethi no sifuna ukuthi indoda sisebenzisane bebengelaqiniso lokuthi lo muntu ulelungelo elingakanani lokuthi asebenzise lo mhlaba athi ulawo. So ke nxa kuzaphiwa ama-permit and kube ngama-permit asemthethweni uzasiza ukuthi abantu laba abasebenza abafuna ukuthi basebenze emaplazini or balethe imali emaplazini bebe nesiqiniseko sokuthi ngempela if ukhabo ethi iplazi ngelakhe waliphiwa kube lobufakazi kutsho lokho.
Mnumzana Mkandla, nantu daba.
Hayi, ngiyamuzwa uthanda inkosi ukondile khonalokana kuthileyo nami ngisekelelana nabo ile ukuthi wona amalisi lawo atholakala njani, ngaphi uhamba njani, iplazi latholakala njani. Into esimele siyikhangele kakhulu yona lani ukuze sibone ukuthi khona lokho kufuna ukuthi kwenziwe uhulumeni uzasiphathisa sonke yini, bangaka abazakwenelisa khona lo plani. Kona ngazani ikho lapho kule njongo khona laphana enkulu eqakathekile.
Ya, mphenduke kuwe mnumzana Nkomo. Ye, njengoba utshilo wena ukuba nayi kukhanya yinto enhle, kodwa lapho ubaba uMkandla la uyakhuluma ukuthi hayi yinto enhle kodwa kukhanya ile esingathi yihistory iyakhona engani yiyo engacacanga kahle, ubona ungani kuzaphambanisa lokhu uhlelo lona?
Ithi ngutsheleke into engahlupha lolu hlelo esikhuluma ngalo. Asithi ukuphiwa kwama-permit akhona, if kuzasetshenziswa into zombangazwe kumbe zepolitiki kuzoba luhlupho, ngoba into le kufanele ifane lesithupha somuntu osiphiwa ukuthi isithupha ukuze usithole isithupha saseZimbabwe either uzalwa eZimbabwe kumbe usuthole ukuthi umvume ukuthi ube yisizalwane seZimbabwe citizenship. Ungaphiwa isithupha saseZimbabwe akekho umuntu ongakuthathela sona. Ngakho-ke le permit indlela ezaphiwa ngayo abantu ngibona ngani yinto ebaleluke kakhulu, ngoba singayiphambanisa lapho ukuthi kuzathiwa hhayi ngoba mina uMkandla sihithene endleleni akasatholi i-permit even elawo umhlaba, then i-system yakhona ayisozisize lokho ebengikhuluma ngakho ukuthi ifuna ukunika isiqiniseko lobufakazi to abantu abafuna ukufaka imali kwezolimo ukuthi ngempela umuntu lemvumo yokusebenza. Nxa sizayenza i-permit le kufanele ube yi-permit elamandla njengesithupha esokuthi uyisizalwane saseZimbabwe. Nxa ingazange ibe ngaleyo ndlela ayisozi kwenze lokho ebengikhuluma ngakho ekuqaleni.
Mnumzana Mkandla, ungathini wena nxa sikhangele ukubana bekuvele kulo dubo lokubana omunye umuntu yathi iplazi ngelami ngaliphiwa, kube labanye abazabuya njalo besithi iplazi hayi selingelethu, lokhu ke akusoze kuphambanise yini uhlelo lolu ngokubona kwami?
Uhlelo uhlelo lolu ngibona ngazani mina luyaphambaniseka kwezinye indawo kodwa luzaqondisa ezinye izinto kwezinye indawo. Asikhangeleni isha ngikhona ukuthi khona bona kanti bona balamaplazi labo bangani. Njalo ngobani abalamaplazi angamathathu angama-4, 4, 4, ngamathathu ngamabili. Uhlelo lolu nxa luzabuya lukhuluma ngencwadi eyodwa luzakwenza ukuthi kucace ukuthi khona uzalo lencwadi ezingako lamaplazi amangani. Njalo khona lokhana kuzasisiza ukuthi khona kathi wona zelavela kuyanjani. Njalo ngubani oyenelisayo ukuthiwa khona mbeni uyokhwalifaya ukuthi ebe khona khona laphana uzalima yini. Asikukhangelenini khona ukuthi sasile lendi committee eyayivele ikhona sibe sesikhangele ukuthi khona okunye kwakusenziwa yiwo-veterans igambanja ukuthi khona abantu bangena ngodlakeli kodwa kule lendi committee eyayivele yiyo ehlalisa abantu. Asikukhangelenini khona laphana ukuthi khona kathesi abanye kathesi laphana bafika bahlala baba banaba kodwa-ke kwakuvele kukhulunywa ngabantu njengobomfika uJohn Nkomo ukuthi khona lapha lingakhi ama-permanent structure kuba lizagotshwa. So namhlanje usuku lwakho khona nxa selufikile lokhu thina kwabanye singazani kubuye ngendlela eqondileyo ukwenzeka ukuthi khona abanye abantu beke bebuyele emuva. Abantu abamele behlale laphana bebuye belezinye incwadi zabo besuka kwenye indawo kumbe basuka ngaphi kuqatshwa ukuthi basuka ngabheli bona bangabalimi benjingo yenkona ngaseyani aseyempolitiki. Nginosizi ngobana abanye abantu ngabalaluni ikhuba ledoti kade vele bengele bengela ngani. Ngempahla ezinye bezikhona ngani kwathatha inkqubo zamakhiwa. So konokuthena konke lokhana ngomunye lamunye umvukela wona lwana obuyayo wona lwana kusasa wona lwana sikukhangele ngelihle libanzi kodwa ke kusasa ngona ngazani kuzaba lokunye ukuvukelana khona laphana kungathi zona lezi ezifunakalayo lezi lokuthi khona umuntu ezenelisi ukuthi sephiwele iplazi ebe le mileji kulo ngokuthi ngelelisi eminyaka emingaki esiyazi ukuthi asoze siyiqide iminyaka lesithile emhlabeni e-99 years ngokuphile esiyikho khona namhlanje global asoze siyifike laphana kodwa ke kulani kutshengisane okuzakho yikho kuza ukuthi khona abantwana besele besale be-inherit-a naphana njalo iplazi leli angasiliphiwa sibile ngokupheleleyo yini ngobuqothi ukuthi khona seli-permanent kumbi sizabuya sisuke siye emareziva sisuke endabeni okuthiwa khona ngamaplazi sikukhangele khona ngakabanzi ngobana kule zenzakalayo ezenzakalayo lisengathi khona ngama-development sisiya khona lapha nje kathe sekhethweni lona leli kukhona okuningi okuzakwenzakala sisiya khona laphana njalo ku-congress lezi eziya kuningi okunye okwenzakalayo so sikukhangeleni kabanzi ngelihle libanzi lokhu ukuthi khona kusasa kusoze kulimaze isizwe yini njengayisikolo.
Umnumzana Maxim Kandla ngowalwa impi yenkululeko obexoxa ecingweni endawonye lo mnumzana Mandla Nkomo ingcwedi kwezokulima belo Chris Gande we Studio 7.
Wezemidlalo lamhlanje umoyi owayedlalela iqembu leHighlanders uTimon Mabaleka owayesebenza njalo labaculi abaningi abalomdumo abalodumelizweni ubekwe emangcwabeni eLady Stanley edolobheni lakwaBulawayo lamhla ekuseni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umabalelo ubhubhele edolobheni leHarare ekupheleni kwenyanga kaNhlangula mhla zingamashumi amabili lesikhombisa ngemva kokuthwalelwa esibhedlela engezwa kuhle ekhala ngesifuba. Ubhubhe eselemiminyaka engamashumi ayisithupha lane njalo umngcwabo wakhe ubuthanise abomdlalo wenguqu kanye labezomculo njengoba yena waduma edlalela iqembu leHighlanders kanye leqembu elimela isizwe yikanti ubevele esebenza labaculi ekuncindezeleni ingoma enguproducer. Owadlala lo Mabaleka kuqembu leHighlanders uKainot Luphahla uthe umfo kaMabaleka umchiye esikhaleni ngoba ubungane babo baqala kudala besadlala bonke.
Hawu Timon ungumuntu olungileyo othanda ukuhleka vele wayi-best friend yami abesithi ngu-White Horse. Hawu wayebulala nge-chest uma zidlala kakhulu lesenziwe engayibungangathatha umango omele yenze uze kumtshaye i-ground ngoba wayemthwaliza nzima sesize simthumele uMajuda then womela lapho yikho yasechume khona.
UMabaleka udlalele iqembu leHighlanders kusukela ngomnyaka ka-1973 evela kuqembu leEastlands kwaze kwaba ngu-1982 lapho ayasebenza khona esigodlweni iHarare wafika khona le wadlalela iqembu leBlack Aces. Owaduma evimbela iqembu leHighlanders uDouglas British Muloyi uchaze uMabaleka njengomuntu owayelesipho sobukhokhela njalo wamfundisa okuningi empilweni.
Timon dlalela more than 10 years. UTimon joined Highlanders 1973. Mina by then bengu-reserve side ngase ngithola i-promotion 1974. From 1974 right up to retiring lokhu up to 1983 I think, yeah. In fact he was a leader kithi.
Hayi ke siyabonga Joseph Njanji. Kwanele sihlobo esithandekayo isikhala savuma ukuthi siqhubeke sisonke olivalelisayo ngentungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.